uIzinyembezi iyo ephiwe isihloko sedlalade lona elilengoma ezilithumi lambili
izindlungu seminya vaziyo poliswa
Uswanda insizwa edabuka empandeni njalo uthi ungene kwezomculo wegospel ngoba ekhulele ecaweni.
Ah kusho ukuthi ezokholo ngeke kuzihlabela ngoba ekukhuleni kwami vele ngikhule ngumuntu nje ophakathi kwesonto noma ngitho phakathi kokukhona.
Idlalade likaSpanda liphekwe lavuthwa njalo enye ingoma ezishisayo yile ethi Dilizani.
Dilizani
Kulale njalo ethi uma sivuma
uma sivuma matala
Asizweni uAbahambayo
Abahambayo Abadlulayo Abahambayo Sophinde sibonane Abahambayo Abadlulayo Abahambayo Sophinde sibonane
Amanye amadlalade kaSpanda abalisa elakuqala elithi sihamba noJesu, elesibili elithi uJesu uyeza, elesithathu ziyeza insuku, elesine lithi abangcwele kuzothi leli elesihlanu uIzinyembezi. Njengabahlabeleli abanengi uFidus Spanda ukhala ngepiracy njalo ukhuthaza abalandeli ukuthi bathenge amadlalade akhe eqiniso hathi abazwa izigilamkhuba.
Kusho ukuthi manje ngenxa yamapirates besinokupromota kodwa umuntu yabe lifuna uyakwazi ukumfonela nanjalo nalapho masithe saba namaconcert nakuba kuSpanda kula abangakwazi ukuwathola khona.
Abafuna ukuthintana laye umhlabeleli uthi nanzi inombolo.
Ya kusho ukuthi inombolo zocingo bengamhamba kizo lezi u-0617085491.
USpanda usebenza kakhulu lomhlabeleli wezokholo uSpanjana Junior njalo ngempela viki bazakwenza amakonsati okudinga imali yokwaka i-crash le-clinic kombimba. Uspanda uphuma enkundleni ngale ethi uJesu ngumalusi
uJesu wami ngumalusi yena
Jesu ngumalusi
yena
Jesu ngumalusi asina kwesaba
yena uJesu wami ngumalusi yena
Jesu ngumalusi Jesu ngumalusi
yena
asina kwesaba
jalo uyabona yena
jalo uyabona jalo uyabona
yena
Jesu ngumalusi
yena usilalele yena
yena usilalele
yena usilalele yena
Jesu ngumalusi
uJesu wami ngumalusi yena
Jesu ngumalusi
Jesu ngumalusi yena
Jesu
Mina angina kwesaba mina
angina kwesaba
mina angina kwesaba mina
Jesu ngumalusi
mina angina kwesaba mina
angina kwesaba
mina angina kwesaba mina
Jesu
yena
njalo uyabona
yena njalo uyabona yena
Jesu omalusi
Christ.